njoba kade singani siyisuspendile kancane for i-festive season ikhefu lona leli esikhangelane layo. But sithanda futhi nokujabula ngoba okhanya inkosi isikhumbulile. Izulu selisina kunzika sethi ngivela eHarare, umgwaqo wonke lolu izulu, izulu lisukele kulavele leli izulu. Kunenthemba kakhethi lokuthi sifuna kuyinto engasincedisake ukuthi siphume kube buduke osiqesikile yindaba sibile siyikhangeleyo futhi yamazekeleyo ukuthi sibe ne-Kanto Revolution about 2 or 3 weeks amaviki amabili amathathu aphelile sathumezeka ukuthi hhayi selokuthumeza-ke umeya wethu utanket wethu udirector we-engineering ama-comit chairperson we-future wodwa comitee chairperson we-engineering ukuthi beyebona ama-ministers amathathu uba umthuli uminister we-local government uba kuthando lo minister we-land bota ukuthi bexoxisa nabo ngoba into esiyifuna ngeyokuthi kudicle ukuthi idolobhu lakobulawa it's a water crisis city ukuze kusivulwe lama-potential partners abangafuna ukuthi bephathine nathi bezosincedisa-ke ngendoda ngedolwane kamani ngizakhangela ukuthi izikotho zethu ezise-open forest rase-rochesta esithi ngama-high yielding boys ethu amaningi akhona asebenzi asekwanisi ukuthi enikeze-ke inani lamanzi lena arele sinike zona kudala uzathola ukuthi umagogwe nezinye indawo zamagogwe azinakazele for the-aquifa engamanzi okumaphuzo nalawa so sibathumile I'm sure after ikhefu lona leli bayabuya khonale-ke ukuthi beyehlangana nabakhokheli kwe-government into esiyikhalla yona leyo ukuthi bantu bakithi sicele ukuthi idorobhu lediligise ukuthi khayesithi sibe ne-funding direct funding ezancedisa-ke udubu esilalo kobulawayo
izulu uyatsho ukuthi linile angenile yini amanzi emadamu
yeah ukuthi kathethi asikatholi-ke from umandinina wethu ngizakwazi ukungaxoxisani naye-ke emi-keke ama-citizens ngoba is a very cooperative land lathi siyazisale zakhamizi ukuthi amadamu ethu afonekanje kodwa kukhona okube kwathontela khonayo emsebenzi ukuthi sibe nombiko ukuthi behambe besiyahlola khona le madamu sekungene inani lamanzi angakanani
inxa engakangeni ngemfanelo kusho ukuthi lizaqhubeka livala amanzi ikhefu lingadlula
kuzaqhubeka kunjalo bhurwane ngoba singakhangela ukuthi sinomthetho vele othi i-water act laphana u-Rule 21 u-Rule 21 uyachasisa kuhle kuhle ukuthi iqhule izithala zakho zamanzi unganathi zonke zawami ngoba le nhlelo ukuthi zemizili ngamanga ngo-2024 uyabhantshi bevule lesithala lesiya yona ingamanga ngo-2025 siyavula isithala lesiya so sinohlelo a-plan until 2027 okuthi amadamu ethu lokhu esithethile sikwanisa ukuthi sibe sinikezwa-ke izakhamizi zakobulawa amanzi but athi ngesikhathi esifaneleyo yikho-ke sizikhalela kakhulu ukuthi ya into le ingaka lokhu ipersista ingendlela ehamba ngayo government masikamin sibonile kubaba omthuli nqumi eyenza i-national budget about water efaka 6 million izobe ilikhulu kwanganga which is not even enough for even ifunding yetobhu lakobulawayo ukuthi sisolve our water problem.